ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 5 kumpalakazi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
impophi cakathekile ekuphileni kwabantu. Kodwa sengisho kanjalo kasingakhohlwa ukuthi ifike kanjani lapho ekhona namhlanje. Khona lokhu uhulumende asesithi uyakwenza ubevele kwenza kwathi emavikini amabili adlulileyo kwathi kasezukukwenza wasusa ama-subsidy impophi yavukisa $100 ku-$500 kusiya khona le.
Uhulumende uthi usehlise intengo yempuphu njalo isaka le 10 kg ebelithengiswa nge $100 belizabiza i $50.
Lokubeka ibizo lika Sevya Kasukwere ebantwini bababulawayo ukubana abe nguye umongameli welizwe siya kuma elections ka 2023. Asikabi political party but sisaseyi-movement yokupush ukuthi ubaba uKasukwere ngokubona kwethu abe nguye ozamela ilizwe.
Abasekeli bakamnumzana Tyson, bakamnumzana Sevya Kasukwere, yena owayeyisiphathamandla seZANU PF bathi kababuyeli emuva ngokuthi ancitise kukhetho oluzayo. Umteni kamoya umnumzana Robert Mugabe usuvumelene lomthethwandaba we-High Court ukuthi indodakazi kaMugabe uBona Shikore abe nguye okhokhela ukwabiwa kwelifa likayise. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi usehlise intengo yempuphu njalo isaka le 10 kg ebelithengiswa nge $100 selizabiza i $50. Embikwena wethu lenamuhla umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthe bavumelene phezu kwentengo lenhlanganiso yabagaya umumbu iGrain Millers Association of Zimbabwe. Ukwehla kwentengo yempuphu lokhu kutsho ukuthi indleko eningi isizahlawulwa nguhulumende kwabagaya impuphu. Umnumzana Ncube uthi uhulumende uthethe lelinyathelo ngoba ekunanzelela ukubana uZulu ubhekane lendlala embi. Abantu abayizigidi eziphose zifike kweziyisishiyagalombili i-7.7 million badinga uncedo lokudla oluphuthumayo ngenxa yendlala. Omunye olenkampani egaya umumbu utshele iStudio 7 ukuthi isaka le 10 kg selizabiza i-$100 kuthi i-50 kg yona ebithengiswa nge-$517 isizabiza i-$250. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela abathengi i-National Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Kuyinto enhle ukuthi impuphu ithengeke, ukuthi konke kuthengeke ngokuba impuphu icakathekile ekuphileni kwabantu. Kodwa sengisho kanjalo kasingakhohlwa ukuthi ifike kanjani lapho ekhona namhlanje. Khona lokhu uhulumende asesithi uyakwenza ubevele kwenza kwathi emavikini amabili adlulileyo kwathi kasezukukwenza wasusa ama-subsidy impuphu yavukisa $100 ku-$500 kusiya khona le. Ngakho-ke sifana lo muntu otshisa uthango alubiye, aluqalise phansi alutshisa alubiye. Sesisenza into ebonisa ukugula esingafanelanga sikubone kusenzeka kuhulumende. Le nto iyenziwe ngabomo iyadiliza yaletha ubuhlungu empilweni zabantu obe kungafanelanga kube khona. Uhulumende sephenduka futhi senguye sesethi uyakulungisa kanti nguye okudalileyo.
Kodwa omunye Ncube engathi kuqala i-subsidy le ibisiya ku-GMB kodwa kathesi isisiya kubonabo abagaya umu. Awuboni kusiba lo mahluko.
Kuyinto enhle yona leyo esikutsho ukuthi vele bekungafanelanga ukuthi impuphu ikhwele uhulumeni ohlakaniphileyo ubeza vele akulungise ngaleyo ndlela athi sengisusa isubsidy isuka eGMB siya kumamilazi bekuza kusho ukuthi impuphu ibingasoze ikhwele ifike kulesi sibanga lapho abantu abagcine bethatha imali yeschool fees besiyathenga impuphu kulethe ubuhlungu obukhulu kakhulu so ke yilokho okuthiwa ngesiNgisi policy inconsistencies ukusuka la kwenziwa okunye kubuye kususwe futhi kubuye kubuyele emuva kubuye kususwe yikho kwenza singabazuzi abantu abazohlanyela imali elizweni ngokuba kakuqedakali ukuthi kuyiwa ngaphi kuyiwa phambili kuyiwa eceleni kuyiwa ngaphi yinto okumele ilungiswe yona le ingaphindi yenzeke into esiyibonileyo kodwa ke kuhle ukuthi imali isuke kumamilazi yebo kambe siyakwazi ukuthi amamilazi akhona amaningi akhona buyabe yibo bona labo bantu abayibo abahambise amasubsidy kuwamamilazi esithi corruption yibo abagayisayo basebe kuya bezithi imali kahulumende yebo siyakwazi ukuthi abanye kasibo kahulumende kodwa ke kuyinto okumele inanzelele ukuthi kayibuyi yenzeke siyaphambili.
Umnumzana Evidlela Ncube yisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengi iNational Consumer Rights Association sixoxela ekobulawayo. Umteni kamuyi umnumzana Robert Mkabe lesiphathamandla somthethwandaba we-High Court esibona ngokuchithwa kwempahla yabantu asebatshonayo namuhla bakhethe indodakazi kaMkabe uBona Chikore ukuthi abe nguye okhokhela ukwabiwa kwelifa likaMkabe. UBona lo nina uGrace yibo abahambe emthethwandaba kanye legqwetha lomdeni wabo kodwa amadodana kaMgabe uRobert Jr. loBelamen Chatunga bebengekho. Okumangalisa abanengi ukuthi uMgabe kathiyanga incwadi eveza ukuthi ufuna ilifa lakhe labiwe njani. UMgabe ubikwa wathiya imali engange 10 million US dollars ebhanga kanye lempahla enlutshwana nje engatsho lutho. Impahla yakhe igoqela umdadada wendlu abehlala kuyo lemuli yakhe eHarare ebizwa ngokuthi yiBlue Roof. Amagqwetha athi njengoba kungela will emthethweni indlu lelifa likaMgabe lonke liya kunkosikazi wakhe uGrace labantwabakhe. Abasekeli bakamnumzana Sevia Kasukuwere yena owake waba isiphathamandla sebandla lezanu PF behamba phansi komkhankaso lesihloko esithi Tyson wabantu bebekhankasa namhlanje enzikini yedolobho lakobulawayo kanye lasemalokitshini bekhuthaza abantu ukuthi basekele uKasukuwere yena othi uzancintisa edinga ukuba ngumongameli weZimbabwe ngomnyaka ka-2023. Kubika uBathabile Masuku.
Iningi ebelisemkhankasweni lo ngabasakhulayo abathi bafuna ukumelwa ngumuntu onanza izifiso zabo. Okhokhela umkhankaso lo engumqoqi wenhlelo umnumzana Andy Fassbender uthi abakabi libandla kodwa basakhulumisana labantu.
Lapha sihamba ngohlelo lokubeka ibizo lika Sevia Kasukuwere ebantwini bakobulawayo ukubana abe nguye umongameli welizwe siya kuma elections ka-2023. Asikabi political party. But it's just a movement. You push uthi ubaba uKasukuwere ngokubona kwethu abe nguye ozamela ilizwe.
Umnumzana Cosmas Ncube omunye wabakhokhela lomkhankaso uthi ujonge ukuqoqa ontanga njalo uhlanganisa amabandla ehlukeneyo.
Sikhankasela ubaba uKasukuwere ngoba nguye simbone ukuthi ule lokhu zene ukuthi angakhokhela ilizwe leli alikhokhele kuhle. And the movement kayisikho ukuthi yiparty A1 ngamaparty amaningi atshiyeneyo ikakhulu vele ngama-youth alapha amaningi.
Ebuze umahluko phakathi kweTyson wabantu movement kanye le-NPF unkosikazi Rosiphili olilunga le-NPF njalo ekhokhela umkhankaso weTyson wabantu uthi umkhankaso lo uhlanganisa abatsha njalo uhambelana lezifiso zabo.
Hashtag Tyson Wabantu, it's not a political party. The movement, ENPF, the political party. I'm a member of this movement.
Umnumzana Buthelezi Ngwenya olilunga le National Executive kwabasakhulayo kuTyson Wabantu Movement uthi umkhankaso lo uyaqhubeka kuze kufike u-2023 njalo uza kuya lasemaphandleni.
Ikampeni yethu siqalisa kathesi kuze kufike u-2023 lapho kuyavotwa khona. Hayi sikuthi sizayenza emadolobheni kuphela, sizayenza le makhaya, indawo zonke lapho kulabantu khona ukwenza ukuthi sazakale. So thina ikakhulu ntanga iwaseng sesihamba layo uTyson wethu asimchiye.
Umkhankaso lo usolwe ngabanye kobulawayo abathi bafuna ukubona uKasukwere ezikhulumela hathi ukusebenzisa uZulu olambileyo. Omunye wabo unkosazana Brenda Maseko.
Siyababona bayakhankasa sibili abantu abazithi ngabo Tyson Wabantu Movement. Kodwa mina ngiyakuza ukuthi yantena ungaphi lowo Kasukwere lowo ofuna ukuba ngumongameli. Kumele abuye phansi lapha ebantwini akhume labantu asitshele ukuthi navele uzasinika njengomongameli uzasinceda ngani njengoba naye wayevele ngathi ekuhulumende kuqala. Sifuna yena asitshele ukuthi yena usinika abuye yena ahlane labantu engathumela abantu abalandileyo bamenzela imisebenzi.
Balutshwana abantu abalethemba lokuthi umkhankaso lo uzadala umahluko empilweni zikaZulu eZimbabwe njalo umnumzana Kasukwere ulokhe engahlali elizweni selokhe umuyi umnumzana na Robert Mugabe wahluthunelwa intambo zombuso ngomnyaka ka-2017 ngabebutho bafaka umongameli Emmerson Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, la ku-shortwave 6175, la ku-7255 ekuseni kususela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9. Sitholakala ku-909 medium wave, la ku-shortwave 4930, 13860, la ku-15460 kilohertz. Ku-live talk sitholakala ku-shortwave ku-4930, 13860, la ku-15460 kilohertz. Kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama.
Usomlomo wecala lePhalamende eMelika eleHouse of Representatives unkosikazi Nancy Pelosi uthi sesifikile isikhathi sokuthi kwethulwe amacala abhekane lomongameli Donald Trump oyetheswa umlando wokucela umongameli wakwele Ukraine ukuthi abatshutshisi bakulelo lizwe bahlolisise okwakusenziwa ngumnumzana Hunter Biden, yena owayengumqondisi wenkampani ephehla umlilo kagetsi okucatshangelwa nguTrump ukuthi yayilobukhohlakali obumangalisayo. UHunter Biden ngumtaka Joe Biden, yena owayengumsekeli kamnumzana Barack Obama njalo oncintisa kukhetho lokudinga ozamela ibandla lama-Republicans lama-Democrats kukhetho lomnyaka ozayo. Amacala la aza kwetheswa uTrump ethulwa ngaphansi kokuthoniswa kukamongameli okwaziwa ngokuthi impeachment ngesiNgisi. UTrump uvikwa wayefuna ukuthi ilizwe leUkraine lihlolisise okwenziwa la nguJoe Biden ngoba enakanela ukuthi wavimba ukuthi umntanakhe etheswe icala lobukhohlakali kulelo lizwe. Abakubandla lama-Democrats bathi uTrump wayefuna ukusebenzisa udaba lolu ukwenzela ukuthi akhankase ngalo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Kubikwa njalo wamisa ukuthi eleUkraine liphiwe izikhali Melika ukwenzela ukuthi liqale livule icala likaHunter Biden. Itali le House of Representatives lithi konke lokhu kuveza ukuthi uTrump wenza ubukhohlakali njalo wala ukuthi abanye bakhe bakhulume ngodaba lolu. Abakubandla lama Republicans bathi ama Democrats afuna ukugenqula uTrump yena wanqoba bethembile kukhetho luka 2016. Utaba lolu luza siwa edale le Senate elikhokhelwa ngama Republicans kunsukwana ezilandelayo. Unkosikazi Nancy Pelosi ubike namuhla ukuthi sokumele kuhlelwe kahle wonke amacala etheswa uTrump lungakahanjiswa lolu taba edale le Senate.
The president abused his power for his own personal political benefit at the expense of our national security by withholding military aid and crucial Oval Office meeting in exchange for an announcement of an investigation into his political rival.
Umongameli wachaphaza iofisi yakhe esenzela ukuthi ancedakale kwezombangazwe ngokulwisana lozancintisana laye.
Our democracy is what is at stake. The president leaves us no choice but to act.
Umongameli usithiye kungelanto esingayenza ngoba ufuna ukuncedakala kwezombangazwe.
Because he is trying to corrupt once again the election for his own benefit.
Ilongu somlomo wedale le parlamente le House of Representatives khonapha eMelika unkosikazi Nancy Pelosi. Ekhuluma ngodaba lolu ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dan Moyo utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi abakubandla lamademocrats bazimisele ukujezisa uTrump.
Okuthi uLungu Pelosi into bevele abanengi ade beyilindile ngoba sibonile isukela i-investigation le eka-Donald Trump iqala ukuthi amademocrats vele alungiselele ukuthi amimpeache. So I think for the most part, we expected ukuthi asho kanjalo nesiphule sokuthi mabaqhubeke ngama articles of impeachment.
Kodwa kanye ngazani ama Republicans akusekeli konke lokhu manje kutsho nqa kunjani?
Well, ama Republican asoza ukusekele okwamanje ngoba I think bonke bazama ukuma ngemva kuka Donald Trump. Kodwa maso kusiya phambili kuqhubeka ngilethemba lokuthi izolo sibonile imibono ekhitshwe ngama abathi ngama legal experts abo professors abama university bekhuluma ngalo daba lolu lokuthi uTrump into ayenzayo impeachable. Abathathu bakhona bebeyi 4 abathathu bakhona basho kanjalo beqinisekile ukuthi into yenziwa nguTrump ayivumelekile emthethweni. So ama Republican ale choice ukuthi bazovuma yini uqhubeka besephula umthetho belandela uTrump noma ichance yabo leyo ukuthi bamstophe uTrump kulento ayenza.
Umnumzana Dan Moyo ucubungula ezombusazwe njalo obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekhonapha eMelika. Livestock lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela umkhankaso wokuvimba ukuhlukuluzana ezimulini we 16 days of activism against gender based violence. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakayi esigabeni esilandelayo ke singene kwezenzakala eMelika ngamafitshane. Ilunga levio lebutho le lokhunjini eMelika livikwa livuke ubhova ladubulala bulala izisebenzi ezimbili njalo kwalimala owesithathu kakubi enkampeni yebutho esePearl Harbor eHawaii. uGeorge Zimmerman undoda owafunyanwa engelacala lokubulala osakhulayo onsundu uTrayvon Martin ngo-2012 okwabangela ukutshengisela elizweni lonke leMelika usekhweze udaba lwakhe emthethwandaba efuna ukuhlawulwa yimuli kaMartin izigidi ezilikhulu zamadola i-$100 million esithi imuli le yangcolisa igama lakhe. Umongameli Bahram Saleh wele Iraqi uhlangane lommeli weMelika kulelo lizwe uMatthew Taylor kanye lomthunywa oqakathekileyo weMelika kwele Syria uJames Jeffrey eBaghdad behlaziya indlela zokulondoloza ukuthula kanye lezomvikela kwele Iraq. Iningi lithi impilo ilokhe isiba lukhuni ngamandla ngesikhathi intengo yempahla ezitolo iqhubeka ikhuphuka imali isilela njalo kungela misebenzi. Ukubhidlika komnotho welizwe lokho kuqondane lokusilela kwezulu okubangele isivuno esiphansi lokucuba kwezifuyo lonyaka. Njalo ingcwethi kwezokulima zithi umumo ungafana ngomnyaka ozayo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana vekezela madumafuzwayo ingcwethi yecubungula ezenotho endawonye lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association onguye osungula lingxoxo ngokusipha umbono wakhe ngokwehliswa kwentengo yempuphu.
Isivele sikhangelele ukuthi ngabuya yehlisa futhi enaphansi ngoba balutshwana abantu abenelisana le imali ngakukhangela ukuthi izimuli eziningi kathesi kazisenelisi ukuthenga isikwa lokunye nje okungadliwa ekuseni. Abantu kade bephila ngayo imphokoqo lasisithwala ekuseni. Kodwa ngakathi sigcwele impuphu yafika ku-$100 bese kuvele sokungumhlola khona kangaze sokungaka kukhangelisanga kuhle. Kathesi-ke nxaso ukuthi yehlekaba kufisa sokungconywana kodwa lokhu sikhangela ukuthi ngathi iyehla futhi ngoba umkhonomo welizwe kawumaka kuhle balutshwana abantu abakhona imali ukuthi bengenelise ukuthenga ama-10 kg yangu-5 ngenyanga.
Ingqobe isikuwe mnumzana afuzwayo.
Ye, ngiyamuzwa ubaba uDube ngiyazizwa sisani umbuzo wenu. But mina I think lokho kuthiwa impuphu siyethisiwe lani into ezinjengazenalezo. I think ayisiyo into eqakathekileyo. Yikuvala idamu eselidabuka ngezandla lokhu zama ukuvala lapho. Ekugcineni vela olanto yenzayo lizaduka lijibike kuphela. Ngoba ukuqakathekile kathesi umuthi kuyikho abakukhangeleyo. Yikulungisa khona lokhu ngesiko kuthiwa yiwo ama-fundamentals angikhona a-economy. Ayenza ukuthi ama-price aze afike kuwona la ma-levels afika kuwo ngoba esilonge engalungiswanga wona la azabe lokhu ekhwela ama-price kungathiwa impuphu kayiyehle isala ezitolo ukuthi ibe yi-$50 okulandelayo yikuthi ezitolo impuphu zizayidinga siyiswele sizagijima indawo yonke siyiswele siyithole phandle ku-black market iyabe ngaseyiyo la $100 ku-black market iyabe siyi-$150 ngoba sokuyinto eswela eshodayo.
Mnumzana Dube, ukwehliswa kwentengo yempuphu kunganceda yini nxa ezinye impahla zivele zidula?
Ngamafitshane singathi ukuthi wonke ama-basic commodities besingathi yonke impahla ekhanya ukuthi umuntu ayisebenzise endlini kubalisele cooking oil, balisele isinkwa, balisele isitshebo, onyama, even lawo amatembu nalawo abantu ababephila ngawo kudala akusathengeki lula. Zonke izinto esingathi umuntu uyafuna ukuzisebenzisa endlini ebe kasabambeki, kathiwe umpuphu kuphela. Khona kufana nje lokuthela amanzi emfana wedatha ngoba ukukhona ukuthi impuphu yakhona uyakuza idla ngani ngaziyehla. Into kuyamele iyethenga isithebo. Nxa uthenga isithebo sakhona i-KG yenyama ithini, ihlanzi zona ziyimalini, uchaze esikhuluma ngalo $10. So ngamafihlane impuphu izakwehla kodwa okunye kumele kuhambe le mpuphu kabuhlanu ngoba futhi la mafutha angikhona kumele uwasebenzise kade ezinto empu zomunye wantela nge-R45 phandle kube nge-35 pounds. So kuyafanana kakukwehlile ukuthi ungathi abehlisile nje behlisa yonke into nge-same percentage ukuthi ngakusithi half yonke into yaba yi-half bekungaba ngcono.
Ye, mnumzana Fuza, sizwile njalo umphathintambo kahulumende obona ngezobudlelwano lamanye amazwe mnumzana Sibusiso Moyo esithi uhulumende lanxa ubungcono bukhanya bubuya mbijana uyazama njalo ukuthi alungisise
ezomnotho welizwe. Uhamba kancinyane yini uhulumende mbe kuzalunga kusasa njengokutsho kamnumzana Moyo?
Kuthembisa ukuthi sibesithembisana siqinisana, but indlela okuhamba ngayo sikhuluma iqiniso mina bonani kuzasithatha isikhathi esiqiside kakhulu. Isifiso sibili uhulumende ulaso esokuthi umkhono uma uvuse indlela umthula kade buya ngayo ibiyiyo sivungele enye indlela i-economy kade izalungiswa ngayo ukuthi izinto ziqale zifike kwenaleyo level kade zifike kuyo. But then also kuhlupha ukuthi sezifikile khonaphanade kuthiwa zizafika khona, but ukuthi kosibe kusukusukumali sokusala ngwana ngokuthi I think mina ngonani baphangisa kakhulu indaba yokuthi bekhiphe i-multi-currency besibisele kuzindola baphangisa kakhulu. Bephangise kanjalo kwahle kwabuyisela izinto phansi kakhulu, kade sokusukuma kwangwana kuzakwanzima. Ngokwamaqini wona la amazwe uminister uSibusiso Moyo akhuluma ngawo angeke abe ne-confidence yokusebenza lathi sisasebenza ngedola elingena value eyiyo and elilentengo yayo engayisiyo yokuqamba amanga ukuthi idola lethu besoke lifosa ukuthi limiso lona lingamanga ngendlela yena le. So kusase kude kakhulu kakhulu kunaphandle kokuthi maybe bengacabangisisa bebuyele kumulti-currency nxenye singaxasa ukuphikaphikambijana, but indlela abayenza ngayo ukuthi kuhle kuthiwe gas esifake idola isibisele emuva kakhulu kwerezi izinto zikamthuli bezingani zifuna ukuhamba ngendlela eyiyo barathe sesibuyele emuva kakhulu.
Ungasinika umbono wakho umnumzana Dube ngamazwi kamnumzana Fuzwayo?
Nami ngithanda ukukusekela ukuthi bekumele ukuthi nxa kuthenga distinct imali kube yinto egradual engenza kali ngesiphangiphangi, ngoba khulumisana ngithi kwethusa abantu anti abona ngabe kuthiwa into le iqalise ngesikhathi kusasebenza i-US dollar baqiniswa kakhulu ukuthi ngabe kuthiwa kusebenza o-ecocash bona laba into ezinjalo abantu bengakuze bethuke kakhulu. Kodwa kathesi ngenxa yokuthi kwade kwavuka sokuthiwa khona lapha sokunje abantu bahle bethuka abala confidence abantu ngemali yeZimbabwe. Ngaze sithi siyazamani i-confidence i-currency kumele abantu babe le-confidence ngayo, ngoba ezilongo bengela-confidence ngayo kunzima ukuthi bayitrack. Kunokana ukuthi i-multi-currency yakhe yakhitshwa masinyane ngesiphangaphanga abantu bathi bethuka. Le yangikhaya yasalayo yasala ithi ngabantu abatrikhangela ngelimilo bayilithi ngalesinye isikhathi the bond iveli khona, kodwa ngenxa yokuthi i-one is to one hhayi abantu bebeyisebenzisa bengelandaba.
Umnumzana Thembelani Dube yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa endawonye lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo ingcwethi kwezenotho belo sithandekile Nhlanga weStudio 7. Kwezemidlalo inhlanganiso yePremier Soccer League ithi abadlali abadlale kuhle lonyaka bazaphiwa imivuzo kusasa. Kubika uPraxedis Jeremiah.
Amabizo omdlali ozakhethwa kuba ngodlale kuhle ukwedlula abanye lonyaka labalandeli bakhe ababili kanye lomqeqetshi oyabe esebenze ukwedlula bonke azakwaziswa ngalelo langa emcimbini ozakwenzelwa eHarare. Umdlali weqembu leCapes United uJoe Ngozo nguye okhangelelwe ukuthola isicoco sokuba ngodlale ukwedlula abanye bonke lonyaka, laloba nje abanye besithi umdlali onjengoPrince Dube weqembu leHighlanders lo Ian Nekati oweZTPC Kariba labo bangapha ngabanye abangathatha lesi sicoco. Abanye abadlali abalamagama angatholakala labo bencintisa ukuthola lesi sicoco nguKing Nadolo, Clive Augusto, Evans Katema, Neva Tigere, Phineas Pamusi, Ralph Kawondera, Ariel Svanda, lo Wellington Tabirera. Ngomnyaka ophelileyo, lesi sicoco sitholwe nguRodwell Chinyengetere okweminyaka emibili ilandelana u-2017 lo-2018 esadlalela i-AFC Platinum engakayidlalela kwele South Africa. Isicoco somqeqetshi ese-Coach of the Year sikhangelele ukutholwa phakathi kukaDarlington Dodo weCapes United, Lizwe Sweswe owe-FC Platinum kumbe uGodfrey Tamirebi owe-ZPC. Ngimela iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingupraxedis Jeremiah.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende uthi usehlise intengo yempuphu njalo isaka le-10 kg ebelithengiswa nge-$100 selizabiza i-$50. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo lilale.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.